Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi mnumzana Robert Mugabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathembi ukuthi uzakufa. So kungenzeka ukuthi imili ngabe ingekho. Kungenzeka ukuthi imili ngabe ikhona. Bona laba abamjhele yona amaloya labo-executor maybe sekhona vele nabanye bemuli yabomgabe ukuthi befihliwile.
Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalele ephalamende amane avela ku-MDC la kuzana PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa imali eyi $400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mugabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMugabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMugabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. Umgabe ubikwa wachiya imali engange US$10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engacholutho. Kodwa igqetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ubelezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadata wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yi-Blue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu le lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwa bakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMugabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
I think even to know me about yeah, they are told that it's cut his name. Umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathembi ukuthi uzakufa. So kungenzeka ukuthi imili ngabe ingekho. Kungenzeka ukuthi imili ngabe ikhona. Bona laba abamjhele yona amaloya labo-executor maybe sekhona vele nabanye bemuli yabomgabe ukuthi befihliwile. So okwamanje singeke silukwazi simuntu uhamba njani. but one deal with card it low finally told something in front of a monto. Why not so pure to be fishy wheel? Being a fishy wheel which would be surviving spouse.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle.
Amhlanga oqala aluhambe kule wheel, iwheel yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thungamela ekwabeni kwempahla yakhe. So nxawungela wheel kuba le meeting yomqhathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi ku-appointiwe u-executor ozonqedwa nomaster ukudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lobhadala isikweleti. So umhlanga oqala kuthiwa i-edict nesintu sezindebeleni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabe impahla yakhe. Kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besanda kuqeda ukungcwaba bahlangana konje njengemuli bekhetha umuntu ezasala ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede.
Abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwana ole-interest i-state bavunyele bebuye bezokhetha kakhulu ukuthi kumane zaba ngu-executor. And izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mva unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nyele wele power namandla okucontrol i-state ubebhadala abantu ekhontrola imali le lamanje amathuba angatholakala. And as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufikela namhla i-state ikaSolomon Mjuru lokhu ingakafinalize ikaZobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu baningi vele kakhulu abantu bamnyama ahlupha ukufinalize because i-executor umaster's office very corrupt babetshontsha impahla befihle impahla namagqwetha ezinkathi abetshontsha impahla efihle lamawili.
Njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani? Ngunkosikazi kaMgabe labantwana kuphela kumbe umndeni wonke labaphandle?
Anxongela uyili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kaMgabe ngokezathola indlu ngobehlala kiyo uthiwa ngesitshe imatrimona lomo 10 million yalala she can get up to about 5 million years or more. So the biggest beneficiary, umuntu ozabenefita kakhulu ngokuthi ungabile wheel, unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate. Abangaphandle labo abantwana nezinye isihlobo labafowabo labanabobaba asozithole lutho. Ikanti maybe nxa ewili nxa ebhalile wheel kwakungenzeka ukuthi wabe bafakile kuwile.
Ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe noMgabe kungela kulwisana?
I think khona kuzaliwa. Ingxabano esiyabona isikhathi somngcwaba nje ne-DSG iyayiveza kobantu bona uzabaleyo uhlupho olukhulu ngoba kunabantu abanye bazabe be-entitled isihlobo abanye basebenzelayo imali lana engakabi engathatha inkosikazi wakhathesi labanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazazichashile direct lazo zile-claim kuyi-state.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision leUnited Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
ngoba abantu zebele kubona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikuba umuntu aphendule abe nenyamazana nje kule nhlanganiso yethu siyabancedisa abantwana kodwa kulutshwana esilapho ngoba sizame ukuthi sibaphukuza esibe sisezivele sibapha sesikunjezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokuza bengaphendula futhi abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu bangene betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla bethu ngcono sikwenzise sibaphe kuye kube kuthithithi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi bebulile esentsha kaphe esibabhudela sona sonke isikhathi
abantu lokhe benika yini imali lokudla esingathi ngama-donors
lami sibizi inhlanganiso ilokhe iphiwa imali kunjenjenje silungisela izikhuphuzi zabo njengoba kuyazi ukuthi zikhuphuke kakhulu izikhuphuzi izikole zikhuphukile sibili izikhuphuzi ngentengo enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana nokudla ngilokhe ngiyithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa balutshwana abaphendukayo ngoba iningi labelinye abatholanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kulaba abazezele abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alutho abazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu ingazi ukuzifundile esikhathi yathatha isikhathi zele ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usaphilile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyizitolo nje ufika kufakisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawode bathengise iyathengiswa babakuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthi izenzini i-cooking oil isesitaradini i-pepper sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu ehlezi phasi kuphithizelwa kuyiwane labe kuthengiswa bakutshwana abahleziwe abangabamsiyayo nake yokuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kunzima kakhulu okwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kunzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizinti lapha emabhanga yinto engaba se-econnect laphana abantu bezedinga imali zakho ngacina sengibona sengiqalisa ukuba le msindo sike abantu besithi bangizele baphiwe imali zakho aveuyayihleka imali uyaqalisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga sivele ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikhelisa abantwana abaningi sizathi sivula ngo-January babuye bezitele hhayi ngoba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesebhuze kwami imisithezi ikhuphuke ithiyena umntwana ngamunini kumele akhiphe 285 ngeten i-cc sombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga uncedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali basezikaleni zise ingakhangela fikithi emzalini abantwana ababili ngabathathu ekuseleni esithize phezulu nolesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzanixwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabancedisa ukuthi babuye bezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane kwezinye inhlanganiso sincedise ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana kwezinye inhlanganiso ngoba kwesi sikhathi kuba zima umzali uyahlala ethi hami nanselamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngobuke uyabe ngazi ukuthi aqonde ngapho
Alo ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yebulawayo Progressive Residents Association njalo igcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ithiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amalunga edalela eParliamente athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana Anele Ndebele loPrince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcini sihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale lephalamende ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabojekeja enyathi esigabeni seMatopeleland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabojekeja abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapolisa athi udaba lwabojekeja laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Okwamanje ke silalele ke abalaleli beStudio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu beStudio 7 kanye nabalaleli? Ngazi ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Lanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umyanga, into yokuqala umyanga yini azoyenza ekuvele ngumyanga? Okokuqala, uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili, uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi, lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumba amanomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebhlungu ngezwe lami. Umsakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka kunamhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama calculations arong, isinto ukuthi imistake vele into abadla ngayo. Kanti yipi into eyake yalunga e right enhle eke yenziwa izano? Manje ngingakubeka nje ukucace from 1980 up to namhlanje kungu 2019 sibheke ku 2020, yini yipi into eyake yenziwa izano yaba right? Njengobana nje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngozenophobia eMzansi, kuthiwe yilokhu eSouth Africa, silala ngaphansi kwama-bridge, silala sigijima. Yini into eyake yenziwa izano yaba yinto e-right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseFlabusu kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake vele ngamasela. Bayibambile, bayigodlile, benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya. Yi-corruption bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe, yibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngale nto abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani msakazi? Nangulida Ncube wale etsholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudla okudeni ekuthwayo lisishere nathi ngapha etsholosho. Kwenzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu. isimo sekhaya sinzima kakhulu sizizwe usizi yazi mawuthe wafika khona so yazi usuka kulolunye usizi ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa kodwa sokhalela nje isigaba sonke hayi kunzima 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 this year bekuthi kuzolinywa mina mboni ngoba konke nenkomo zizwisa usizi zonke nemfuyo nje angingabali inkomo kuphela lemfuyo zonke kuzwisa usizi simo sinzima i-crowd impela enzima kabi
sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi naliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lwasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mana ngithi angizitholi so liyazi mna umlandeli omkhulu we-Studio 7 mangizwa so eyi inhliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senze lingenzele njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu siyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalan lo mnumzana Michael Gerard bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uteli yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa ama-Democrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kule nto efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela iside labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona le ukuthi Senate controlled ngama Republican and therefore ma usiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama Democrat adonsa amanye ama Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokufika kuleso stage sizobona amanye ama Republican bevumelana lama Democrats ukuthi uPresident Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi, bukhona na obunye obungedlula lobo obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo?
I think mfowethu maku ukuthi lokho sokwenzakele bakubona kungayisiyo kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama witness abawalethileyo, ama diplomats, ama career diplomats afike ha explain akwacaca ukuthi ngempela u Trump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe iCongress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela ifavor yokuthi bayinvestigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika, ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni leVirginia.
Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance today. Ematofushada, ebichumtwana lo umina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumthatha.
Ulithathule sakuphi sankale? Esankale, ulithathule sakuphi sankale? Esankale.
Ulamanga wena mtita. Uyomona wena mtita, wake wambona ni mtita, chela umazela ngapona mtita.
Wake wadlula umbuchwa, wadla futhi lo java. Umntwana lo waye ngubova, izolo ngimbonelo memba webucha.
Cheka ugqoke isketi,
akutsho ukuthi yena usteti.
Kutsho ukuthi umntwana usteti.
Uzadiscova sekuleti, ukuthi lesankaleli liyadisguisa lesankaleli.
Ungaze uthi lizankaleli, ngiyalithanda izankaleli. Emthithi umntwana lo umina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumthatha.
Ulithathule sakuphi sankaleli? Lesankaleli. Ulithathule sakuphi sankaleli? Lesankaleli.
Umntwana lo umina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumthatha.
Ulithathule sakuphi sankaleli?
Manje ngibona right, see the future bright. In the darkness is my light. When it's cold, turn it cold tight.
Love is blind, I say you don't know that. Don't go get nange hearty, don't do that. Hang up, break your hearty. Try me not to when the party bomb up.
Chando lo du, chando omli yo. When we need peace, let's see the yo. I'm a kilometer, you follow with any Twitter.
Yalu wanna tando don't you lose a glitter. Uzangi tell I'm fanami masupita. Right now you think you are better. Manu wanna fanami bazam so.
Epi chum twana lo umina ngiyam tanda. Lo buse wake lo bufunu bumu tanda.
Uli tatu nesa gupi sankale. Nesankale. Uli tatu nesa gupi sankale. Nesankale.
Twana lo umina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumthatha.
Ulithathu lesakuphi sankale? Lesankale. Ulithathu lesakuphi sankale?
Ulithatha ulisa kuphi izankaleli ingoma imnandi ye ingoma ka DJ Skhatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kaMuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba uMuyi wafa engalobanga i-will. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.